Soko izika disendaba ku VOA Njebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTando Nogawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lokandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-7 nemfufu 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ozibiza ngokuthi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu uthi uselungiselela ukuxotsha ePhalamende, eSenate lakuma-council. Amanye njalo amalunga aleli bandla athi awakhethwanga ngumphakathi.
Akusimangalisi okuthiwo nguSengezo Chabangu ngoba ngumuntu ofuna amandla, ofuna ukuvuna lapho ongazange ihlanyele khona.
Kodwa ibandla le-CCC lithi kuyayangisa ukuthi uMnumzana Phugeni achiye ibandla lakhe le-MDCT esiyakhulumela uMnumzana Chabangu ngemva kokuphatheka ekuxotshweni kwasebangamalunga e-CCC.
Ubaba uThabangu uthi uyaklina inhlanganiso kobulawayo ngilayo leyo ni ukuthi okay, lapha kwakuwine abantu babethe bafuna bani, lapha abantu babethe bafuna bani. Omunye umzekelo esangakunika wona i-Country Park, abantu be-Country Park babethe bafuna uDr Kubi.
Kobulawayo iningi libikwa lingavumelani lokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC edalela kuma-council okwenziwa nguMnumzana Chabangu.
Into le idanise amalunga amanengi, njalo idanise izakhamizi, njalo abantu abanengi bafunga ukuthi bona bazalandela umongameli we-Student Coalition for Change, uMnumzana Advocate Nelson Dlamini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ozibiza ngokuthi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu uthi uselungiselela ukuxotshisa ePhalamende, eSenate lakumakhansili amalunga aleli bandla athi kakhethwanga ngumphakathi ezikhundleni zabo kufakwe labo abakhethwayo. Kwaba lokukhonona phambilini kokhetho, amanye amalunga esithi abantu abakhethwanga nguZulu basuswa kwafakwa abangayisibo, abanye bevela phandle kwendawo lapho abancintisa khona. Isikhulumeli sikaMnumzana Chabangu, uMnumzana Khaliphani Phugeni, uthi kuza kuba lula ukukhipha labo abangena ngohlelo lwe-proportional representation kumakhansili ledale lePhalamende leSenate, njalo labo abanqoba kukhetho baza kuya kuma-by-elections engamenyezelwa nxa inyathelo leli seliphumelele. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kungqoqo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Akusimangalisi okuthiwo nguSengezo Chabangu ngoba ngumuntu ofuna amandla, ofuna ukuvuna lapho ongazange ihlanyele khona. Siyakwazi ukuthi ulandela unyawo lukababa uMonzora lapho wayehamba exotsha abantu ePhalamende kwaze kwaphela 5 years abantu bengasebenzi kungalalutho olwenziwayo, lokho kungama-by-election. Siyambona sibili ukuthi elinqwane le ama-PR lama-senator lawo angakhethwayo angena nge-party list proportional representation uyakwazi mhlophe kungaya kuma-by-election kasoze zuze lutho. Njalo sibona ngani udlala ngomlilo, ngoba lokho kwenzayo yi-criminal case, yi-fraud, yi-personification, wonke ngamacala asemlindele emapholiseni nje lama-court, ngoba sikhuluma kanje uyafuneka emapholiseni ukuthi eziphendula ubuqilindini obenzayo, ngoba into yenzayo ilolunya olufana nalenyoka. Abantu basebenze nzima ukuthi bazuze ama-member of parliament lama-senator lama-councillors, sikwazi ukuthi sahluthunelwa amandla lempahla nguMonzora, saziqalisela i-CCC, namhla sebuya egabaza esithi ngeyakhe. Hatshi, sesimangalele emapoliseni ngamacala owenzayo esithi criminal charges. Lokhu kutuzaxotsha abantu, hayi singake sanqabela ngenzo okufunayo, kodwa umthetho uzahlangana la ephambili ngenxa yokuthi into eyenzayo ayisikho emthethweni. Ngumuntu nje ovela endleleni bese thatha iphepha ebhalela iziphathamandla zeParliament, labo kunje babamba umlomo ngaphansi ngoba sebebonile impela ukuthi lo ubaba oshukuluza abantu kangaka kakhulu abesintwini hayi umbhedo nje. Sicela ukuthi enzo kwenzayo bazamcutha phambili njengoba bathi Papa Juba sizakucutha phambili.
Umnumzana Phukeni uthi ikheli yencwadi leyo elotshelwe umnumzana Chabang ibingeyama ofisini awe-CCC okutsho ukuthi liyananzelela ukuthi isiphathamandla saleli bandla. Ungathini ngalokho?
Ubaba uSengezo kazisisi umthetho okutshengisa ngani kazisisi ukuthi umthetho uhamba njani. Wafoja amaphepha owabhalela incwadi kiwo, wafaka i-address yethu ye-ofisini yethu ku-3rd Street lo-40. Yiko-ke yena ukuthi ungathi khathesi ucatshile ubalekela amapholisa, sasizayithumela ngaphi ama-summons akhe thina singamazi ukuthi uhlala ngaphi. Yena ebhala incwadi wafaka i-adresi ze-ofisini olicilindini uyenze ezinye izinto engananzeleli ukuthi sazazizamphendukela. Incwadi owayibhalela uSpeaker of Parliament to-President of the Senate wafaka i-adresi esehofisini yethu eku-3rd lo-40. Yikho-ke lathi siphindisele khonapho engayekeli ukuyayithatha izindaba zakhe ngoba yikho owathi yena uhlala khona, yikho wasipha khona i-adresi. Ungaze umdinge kasabambeki sehlale ecatshile ekuhamba amanga esithi funa ukubulawa ngabantu. Asibulali bantu thina, singabantu bomthetho, iindaba zethu ziphelela emthethweni.
Mayuyu Zulukandaba siyaxolisa ke, lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ngodaba lokubana umnumzana Chabangu wasebenzisa ikheli yehofisi yebandla engelamvumo, yikho ephendulwe ngayo ikheli le ukuthi incwadi ziyefika khonale ehofisini lapho afaka khona ikheli. Njalo ulimzwile ke lapho ubaba uMafa esithi yena hatshi ke umnumzana Chabangu bamhambise emapholiseni, usedingwa ke sikhuluma nje ngamapholisa, kutsho umnumzana Mafa. Ngesizwe ke okwakathesi isikhulumeli sikamnumzana Phukeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni, esipha yena icele likamnumzana Chabangu.
Ubaba uChabangu uthi uyaklina inhlanganiso kobulawayo, ngilayo leyo list ukuthi okay lapha kwakuwine abantu babethe bafuna bani, lapha abantu babethe bafuna bani. Omunye umzekelo sangakunika wona i-Country Park, abantu be-Country Park babethe bafuna uDr Kupi, unumber 2 after Dr Kupi ngicabanga kwaba ngubaba uCollet, angithi uyabona.
Abareplacewa kungela lokhu abakubiza nge-by election yilaba abaku-PR, andiso kule PR ku-council, kule PR ku-National Assembly abomama lama-youth. Bezokusiba ku-PR i-Senate, Senate yonke i-PR. Laba bama-constituents lama-wards, yibo lapho kuzoba lama-by-election khona. Ukuthi bangaka, hayi bengingakamuzwa ubaba unobhala, ngingambuza, then next time mangithola ithuba ngizolazisa. Uma ngabe ungivumela kusasa ngingakuphathela i-list yonke yakobulayo, i-list yonke yakobulawayo ngilayo, ngiyakwazi ukuyithola. Ngikunikeza umzekelo, unumber 1 kubo baba kusinini kwaba ngumelo Sinyane, unumber 1. Unumber 2 kwaba ngubaba uprofessor uWelish Ncube. Kodwa bonke labo bantu kukhona ngitho nokuthi bafakwe nje abazange bafakwe. So yiyo into ama-citizens acela ubaba unobhala ukuthi akasheshe ayilungise lena.
Abanye balokhe besithi bathanda ukwazi ukuthi umnumzana Chabangu ulithatha ngaphi igunya lokwenza lokho, njalo uyisikhulumeli sakhe ngaliphi.
Ngabe phela akuyena u-interim SG, ngabe bonke laba bantu okukhuluma ngabo manje baseParliament kodwa ukwazile ukubabiza ngoba elaso leso sikhundla. Ngaphandle kwalokho-ke angithi bathi bambhalela incwadi bembize enkantolo indaba le izokhulunywa enkantolo. Incwadi leyo akwazi bayidilive kuphi? Bayidilive kuphathi office kobulawayo.
confirming ukuthi lo muntu number 1 member yabo njengoba bephika bethi ayiso member yabo, number 2 yi officer engu SG akuyena ozit nguye ibamba manje lika nobhala jikelele.
Okokuthi ngimkhulumela ngalipi, hayi akufuni bona laba bantu abaminde indaba zabo, akuvela kubadingi lokubadinga. Ungakhangela lana eSouth Africa umakhelwane wayengumongameli ubaba uGedle Hlekisa uJacob Zuma, ukhulunyelwa ngubaba uManye ubaba uMzwanele Mani uyimember of parliament under EFF. Ubaba uJacob Zuma siyamazi sonke ukuthi uyimember yeANC, manje usengu-chairperson weSANCO, Civic Organization yase-KZN ebambanele ANC.
Okunye msakazi okwenza ngivume ukumkhulumela ikuthi into eziningi akhuluma ngazo kuyavumelana lazo. Maye khuluma ngokuthi kobulawayo akwenzi ukuthi uyelanda umuntu emaswingo ngoba ulikaranga njengo-president we-party, uzomfaka uthi akaphathe kobulawayo, uthatha abantwana bakobulawayo ubamise eceleni le uthi bangavele bake bamkhonteste lowo muntu uzoba recall. Kurongo lokho. So why kungamelanga ngimkhulumele lokho? Lokho akudingi ukuthi kuyiphi iparty lokho. Akulunganga ukuthi eVictoria Falls le kuthathwe isizalwane esingaso saseVictoria Falls esingaso salana eMathepeleland esisuka khonale emaswini kuthiwe nguye ozoba ngusodolobha. Msakazi, kobulawayo njengoba ngikutshela manje kobulawayo kuyo le nhlanganiso, kulabantu abangu-2 abazikhulumelayo ngile voice note engakuthumela yona, abathi yibo abaphiwa igunya ngumongameli lokuphatha ibulawayo. Owokuqala usuke emaswini, owesibili angikho sure kodwa naye akuyena umuntu eMathepelele. Manje bese lisithi kuthulwe kanjani kana lana lokho kuliswa ngubaba uThabang, yikuthi thina why kumele sihlale siyizichaka elizweni labo khokho bethu. So angikwazi ke ukuthi kudingi membership, lokho akudingi membership, mina ngazalwa ngumthakazi nje, ngikhulumela wonke umuntu nje ongakwaziyo lokho ukuthi uvela kangazi. Ngesikhathi government isilwa lo baba uNdlovu, ngamela ubaba umbishop wa Roma, wonke umuntu ethule kulona lelizwe bese saba. Ngakhuluma ukuthi government imeqela lo ngoba imbona ukuthi ngumthwakazi. Akukho umuntu wathi kimi kanti wena uqale ukuba ngumcatholic kanti wena ngumsabatha, alikuchongo lokho. Ngizomkhulumela ubaba uThabang, ngizobakhulumela bonke abantu bakithi, even lakhona ngale eManikaland bakhona abalokubuya kini bangicela bakhulumele, even emashoreland ngikhona mina umongameli walaba bangela voice khona uKalpan Phukeni uzolikhulumela and andidinge permission yomuntu.
Hello ke ngumnumzana Khalipani Phugeni, isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Thabang ozithi usaphetha isikhundla sika nobhala jikelele webandla le-CCC. Lo ke sikudaba lunye, kobulawayo iningi libikwa lingavumelani lokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC edalela kumakhansilo okwenziwe ngumnumzana Thabang. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swidan Chirohotsa.
Laba bantu aba rikholwe eParliament kabazange bengene kathathu eParliament. Mbonani kube lama sitting then amabili, nxa emane mbona ama sitting la aba mathathu, kwaye ukhala phela umchilo oka Sengezo owe recall owenza ukuthi abantu bekhitshwe eParliament. Into le idanise amalunga amanengi, njalo idanise izakhamizi, njalo abantu abanengi bafunga ukuthi bona bazalandela umongameli we-Citizen Coalition for Change umnumzana Advocate Nelson Chamisa. Bathi bona lokho kwenzakalayo kufana lalokho okwayenziwa nguDouglas Monzora ehlukuluza amalunga e-MDC Alliance wakhipha eParliament. Abantu bathi lokho kwenzakalayo into elingisela umkhuba oka Monzora. Abantu bathi abasoze bachintshe indawo, abasoze bachintshe ibandla abalisekelayo, bazabe lokho besekela ubukhokheli buka Mnumzana Advocate Nelson Chamisa.
Manje nxa kuyukuthi sokwenziwa ukhetho lwesibili kumbe ama run off ama by elections, sorry, ungasele uthi nxa kungenziwa ama by elections lizabisela yini bona labo kade bekhethiwe, kumbe ikhona indlela izasetshenziswa njengoba sisizwa umnumzana Sengezo Thabang sithi labo ababefakiwe babengakhethwanga nguZulu?
Okwaqala asivumelanda loko kulunya ngusengezo Chabangu njengoba phela owakulunya encwadini yalotshwa ngu Ostalo Siziba kusobala ukuthi usengezo lo kasilo lunga the Citizens Coalition for Change. Ukuphambanisa kwethu thina ngeke satshelwa ngumuntu ongasolunga the Citizens Coalition for Change. Ye abantu benganika imbono kodwa ukuthi kuyokhitshwa abantu eParliament umuntu ongasolunga lethu ayiloko siyakwala njalo nxa sikhangele ukuthi ama-by-election nxa engaba khona lokho kuzabonwa leso sikhathi sama-by-election ngoba siyazi thina ukuthi izanu izama ukuthi incitshe i-Citizens Coalition for Change umoya iyenza ukuthi i-Citizens Coalition for Change iswele izimali ezibuya ngaphansi kwehlangothi lwe-Political Parties Finance Act lokhu ikwenza ngendlela eyokukhipha inkokheli ezikhethwe abantu edalile eParliament. So lokho esikubonayo okwenzakala siyazi ukuthi imizamo yeZANU-PF kodwa phela iZANU-PF isebenzisa isiphamaso esingusengezo Jabangu kuyokwenza usengezo uzabe sezenza yena umuntu okhonona ngeCitizens Coalition for Change kodwa thina siyazi ukuthi udiwo lwafuzimbiza so ukhetho lolu oluyaba khona siyazi thina ukuthi iZANU-PF ngayelwa njongo yokubiza ama-by-election ngokuphangisa esikwazi thina esakubona ngesikhathi sikaMonzola yikuthi ama-by-elections abiza vele sokusikhela isikhathi esifitshane ukuthi singene kolunye ukhetho konke khonoko kuyinhliziyo embi kuyinto engasimangalisiyo ngoba iZANU-PF ijwayele ukuba lukhuni ebantwini beZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumele sebandla lesisi kobulawayo. Oba manje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com lilodaba lokuthi ukucubungula okwenziwe lugatsha lwamapholisa kwele South Africa oluthiwa ngamabhungane luveze ukuba indodana kamuyi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe uChatunga waphiwa imali edlula izigidi ezilithumi zamaranda ngomunye osebenza lomnumzana Ewan Macmillan odaba lwenkohlakalo oluthiwa yiGold Mafia khona ngale eSouth Africa. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi kulomunye ujaha uMcDonald Takunda Fende obuchiweyo ngemva kokuntshontshela imali izizalwane zeZimbabwe ezingamachumi amahlanu lantathu 53 ezakhipha imali yokuya kwenza umsebenzi wokugcina ogogo lezalukazi kweleBhilitane. Abantu laba bahlawula imali efika phose inkulungwane zamadola ezifika phose amachumi amahlanu $46,000. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono lisithumele ngeWhatsApp.
Sawubonani, sawubonani sithi uyasebenza, sawubonani uNgulube lokhulumayo uNgulube. La uba lo Shaba ngunjani kanti? Unjani wabuchaba ngulo zwakala ngamsebenzela ntone kanti? Hayi man. Ana wabona basobola enekhaya. Kanjani abanye abantu kanti? Sicela ukubuza, sike sinyise bathi sike sikhulume nabo manje. Labo chuma labo manje sike sikhulume naso wabuza. Wena basuthi abantu basokola kanti bacingela bona izinto zabo bacingela abanye abantu. Ah sengicekele indibanise nabo. Abantu mina uNgulube lapha eCape Town la nami oveterian but ngiyasokola ngisegangeni nilala njengenyoka lala ngisikhanda ukuthi ngingahlala lo muntu akambulala sowabona impilo enzima but salilwela leli lizwe azandile izanu kuphela. Hayi uChuma ndiyamazi from Guerrilla Warfare ndiyamazi uChuma.
Studio 7 ninjani lonke nabasakazi beStudio 7 ngicela libala ama audio ami please mangazwa umnotho waseZimbabwe ukuthiwa khona usudla ubalile so choko 6.6% umnotho okhuphuka ngesikhathi samavoti kwenze njani ngamanga ukhutshulwa ngobani ngoba kula bantu akula nama business akula nama firm ukhutshulwa ukuthi betshontshe igolide ile khuphula umnotho yazi umbuso waseZimbabwe so hayi amanga aluhlaza joko amanga aluhlaza joko ende futhi ayinamahloni uma isithi umnotho ukhuphukile ukhuphuka kunganana ukudla kudula kangaka kuzisubuhlungu kakhulu lokho kuzisubuhlungu kakhulu lokho mpela okukhulunywa ngeZimbabwe sikubona kuma TV
namhlanje ayila abagxeka uChabango futhi uChabango bamcela bathi umthengisi izano uChabango waye kungalalelwa izikhalazo zikaChabango ukuthi uChabango ukhala ngani bese uzama ukulungisisa izikhalazo ochamisa ngomtando wayiphikiswa bafuna ukuzenzela nje emathebeleleni okuyinto yalwa nguChabango ekhulunyelwa ngubantu bemathebeleni lasivukeni sekele ukulokho esifunza izinto ngabantu baseHarare selofe sithi uChabango urongo izano ubambelela istrategic uchamisa manje ukuthi wadliwa waroje khethina ulanto ayenza uChabango ngesebambelela istrategic benibeli lead yakho ni week
studio 7 studio 7 linjani basakazi labalaleli yenza phendula le indoda ethi yona abantu babelokho besithi umthwakazi indawo yethu thina abantu abantu besintu yiyo kuthiwa ngumthwakazi so yena nxa engathena sokulabazukulu labo bani bani babo hayi lokhona thina sikudingi ngaza ke sitshelwe ngabantu thina abazayo endaweni yethu besitshele ukuthi akumelanga sibize indawo yethu ngebizo lelo thina vele singumthwakazi akutshintshi lutho ngaze uye ngaphi ephenduka uye ngaphi siyala lokho esingumthwakazi
Studio 7 yabingelela kanjani siyabonga izindaba hayi futhi kuyamanga zokwenziwa ngoboChabango bayajabula sibini mangabe izizalwane zeZimbabwe zihamba zihambana lamabhoda siya kwamanye amazwe siyadinga umsebenzi eZimbabwe kathi sakula zibhedlela kula makilinika kula mandla kula zeli abantu bayahlupheka imihla namalanga kodwa uChabango uma abantu bezama ukuvusa amabandla angakhoni ukuyakha ilizwe katsha bayawavulaza Chabango ngekanini into eyenzayo ihlukumeza abantu koze kube nini ihlukumeza imiphefumulo yabantu yezizalwane zaseZimbabwe
linjani badala linjani badala ngisenda imessage ngiseJohannesburg nangokubongani sicela ukwazi ukuthi kanti lo yena uChabango yena uzithi ungwe-CCC ngoba uyezwa ukuthi CCC abamfuni usuthile umuntu ngenye indlela kulo muntu ongathi ungenhlangano ejile yena kuleyo nhlangano engafuneki engaziwe engahlali labo phansi ukuthi ukuthi lo muntu lo uyafosa vele nje ngoba uyabona ukuthi umuntu lo uthunywa izano lo muntu ngowezano lingatshana ngamakhanda lizondane libhekane kabi kodwa lo muntu liyambona ukuthi vele ngumuntu osetshenziswa izano abantu bangazondana bekhulumane kabi kodwa bayambona nje ukuthi yena lo muntu usetshenziswa izano abantu bazabhekana ngamehlo abomvu bebhekane kabi bekhulumane kabi lesikhulumeli sakhe leso ukuthiwa ngupugeni yini abayikhulumayo ngoba bayabona ukuthi ku-CCC waye bengahlalela abantu be-CCC ma bengabe-CCC bekhulumela bethi ukuthi bekhuluma into ezithandwa yi-CCC ngoba be-CCC wonke ababafuni kodwa bona babhizi bakhuluma besemaceleni waye bengahlali labo ema-ofisini okhombisa khona ukuthi izisebenzi zezano-P F hayi siyabonga abadala siyabonga
ngiyabingelela ku-Studio 7 bakithi basakazi bethu ngomusa wenkosi siyalibingelela lonke ngokusingaku-Studio 7 siyabonga futhi nohlelo lezi esilisethulela zona siyalibonga kakhulu ngabe sizizwa kuphi news siyalibonga kakhulu bakithi wenkosi singazizwa kuphi thina abeZimbabwe show ezinabevela kula news eZimbabwe news ezikhulunywayo ezikamnakakwa labo thuli ncubi hayi liyakwazi ukuthi ezinabevela kula nto ezimeleyo akula nto ezimeleyo eZimbabwe akula lutho ukuthi alizimele ama-studio ngayezano namapolisa ngayezano socha lezano yonke into ekhona bakula nto ezimeleyo amajaji ngayezano so ngabe sizizwa kuphi lezi news kwayisini siyabonga kakhulu Studio 7 kube lisethulela iindaba njengokube zinjalo kuyasijabulisa lokho libambe kanjalo ngoba thina laba siphila nzima singazethula kuphi iinkinga zethu abaluthi sinethulelo yini kulapho singazethula khona ngiyabonga
kum kuyashelela yebo kuhlala kushelela emlonyeni abanye abantu kuyashelela emlonyeni yagcine sekuthuka wena ungazange wakhuluma into embi yena ibe mbi kuye ngoba uyabe kuzonda hayi nami ngiyabonga kabanzondayo ungizonda uzuye kufa lapha ngoba lami mhlawumbe siyathi singene ezulwini mina ngingene wena ungangeni into esikhuluma ngayo lapha ukuthi mina in my life I'll never be a ZANU PF in my life since in my life I'll never be a ZANU PF if you want to see me undingi uzangithola and ngizakutshela kahle ukuthi mina le ZANU akuhlangani I've got experience ngalento le so into engikhuluma ngayo ke lapha abantu bakithi ke abalalela into engikhulumayo sengikhuluma ke ngeJewish iIsrayeli nama Arab yebo ye amana nasilabana basukele ilo ngoba baseGaza basukela abantu bakithi ama Palestinians of which abantu laba nama Palestinians bafana nathi thina baseZimbabwe esihlala sihlupheka sibe iziphephe lesoke sibaleka sibalekela ukubulawa yebo ye saba nenkinga mpela enkulu la ngesikhathi seground sabulawa njengawo ama Palestinians njobe bulawa kathesi manje uNetanyahu loyana uvele uyisignatory enkulu ehleli ukuthi America mayisizwa uNetanyahu esithi hawe ikigijimise yakhona sahlupheka abantu eAfrica bathwele nzima and ngiyaphinda futhi Africa don't have leaders America and Europe we don't have leaders silabantu abagreedy abafuna ukukhokhela bengafuni ukukhokhelwa njengoba mina ngiyafuna ukukhokhelwa that's why ngingaso president thank you ngiyabonga sibongile la comment anjenge kupha thank you
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 siyacela abalaleli lingathuki siyathola imilayezo eminingi sibili abantu besithi uthaba ngulokhu lalokhu bethethisa lokunye okunjalo hayi asikhulumeni nje imiqondo yethu singathuki siyabonga Dollar B lo page wesigqibela ke uhlelo lothu lamhlanje kodwa singakehlukana sikhangeleni inhloko zendaba ebezikhokhela ozibiza ngokuthi unobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi uselungiselela uxotshisa ephalamende amanye amalunga ebandla le-CCC athi kawakhethwanga ngumphakathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami ngu Chris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.